linsolo iphuma ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelelwe ukuya eChipinge kusasa emcimbini wokunikeza usithole inhlonipho le ngomsebenzi awenzayo wokulwela inkululeko yelizwe. Uhulumende ukhuphe umbiko esithi lokhu kwenzela ukuba usithole njengeqhawe elakhohlakalayo embusweni wakuqala aphiwe inhlonipho yakhe ukuba lemuli yakhe inakekelwe nguhulumende. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe ziyasola leli nyathelo zisithi kuyini okungabe kwenze ibandla lezanupf lacabanga ukumkhumbula usithole sekule minyaka eminingi kangaka lokhu watshonayo. Ingcitshi yembali yeZimbabwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Council umnumzana Thembisani Ntungagwa uthi kusobala ukuba iZANU-PF isidinga usekelo.
Ukubona kwami lokho ngathi mina njengokuba kwazi iZANU-PF bayenzela kuphela ukuthi ingxenye abantu abezigabeni seChipinge abesigabeni sesindawini bengaba ngabantu abangabona idinje yomuntu oqondileyo. Undabaningi zimele sinanzelele ukuthi waba ngupresidenti wezanu bona umongameli okhona kathesi bengakazi.
Lokhu kugcizelwe ngenye ingcithi kwezombusazwe umnumzana Bomo Sibanda yena othi usithole kazange amukele nguhulumende weZimbabwe nalapho esaphila.
Sithole ngangimazi eyiliberator engumuntu olwela inkululeko yabantu. Lokhu ngizakugcwalisa ngokuthi ule plaza elalo eHarare alithatha walipha abantu ukuthi bahlale kulo. Uhulumende kaMgabe waxotsha abantu kuleyo ndawo wathi abafanelanga bahlale khona. Kodwa usithole esefile lelo plaza uMgabe walithatha walipha abantu ukuthi bahlale khona. Umahluko wakhona ungabi lapho kusehlula khona. Izanu kathesi idinga ukuthi isekelwe ngabantu isicabanga amaqhawe akudala ukuthi bawaphe izikhundla ngoba bafuna ukusekelwa.
Uhulumende encwadini ayilobe izolo uthi lokho akulandele zombusazwe. Okugcizelwe ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Mabutho Moyo yena othi lokhu kuveza ukuba uMnangagwa uzimisele kumananisa ilizwe.
Ayikuyinto enhle esibile yenziwa ngumongameli ukuthi akhumbule esingathi thina yiwo ama pathfinders extract seZimbabwe abayiwo abayiqalayo indaba ye-resistance against i-colonial regime. Obaba uNdangalinga Sithole ungakhangela ngomunye wabantu bokuqala abasukumayo esingathi ngama-early African nationalists nxa sikhangele i-struggle for independence eZimbabwe. Ngakho-ke asobantu okumele bekhohlakale uma sithi sikhuluma ngembali yeZimbabwe.
USithole wathethulwa yingwe ngomnyaka ka-1920 mhlaka 21 Ntulikazi. Abazali bakhe kungumnumzana Jim Sithole oweChipinge lonkosikazi Siyaphi Chuma onyama yendlovu. Wabhubha ngomnyaka ka-2000 mhlaka 12 Mpalakazi. Wangena kwezombusazwe engumphathi sikhwama webandla le-National Democratic Party NDP njalo waba ngumgcinisihlalo webandla leZaphu. Wayengumfundisi webandla le-United Church of Zimbabwe UCZ efundele ukuba ngumfundisi kwele-Melika. Kuthe ngesikhathi ibandla leZANU-PF libunjwa waba umkhokheli webandla leli wakuqala. Wasekhitshwa ngomnyaka ka-1975 ephuma ejele lapho ahlala khona okweminyaka elithumi ebotshelwa umzabalazo wokukhulula ilizwe embusweni wabahuquluzi abamhlophe. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.